isheshi yeZimbabwe babadube inabantu abalamawala. Amawala angkhona azelela ayinjuswa ngabantu abazama ukuhypa iproblem esizela ukubenefitha kiyo. Ungafika ezitolo namhlanje uzathola ukuthi ama-shelves empty abantu they are parked by. Besiyafihla izinto besenzela ukuthi khona khona izinto kuthiwe sezidula kazisekho besenzela ukuzithengisa ku-black market. Why the government is letting them do that, I don't know. But isituation nangokwayo sibisibili ayimanga kuhle. Udubo lukhanya luyeza, kodwa okunye okwenziwa ngabantu kwenza udubo luhoye. Angazi umbe yangizwisisa khona.
Ye, qhubeka baba.
So, ukudemonstrator, angazi ukuthi nxa bedemonstrator batshoni, ngokuthi khathesi into esikhangelane la, phela into okumele sibe yazi ukuthi nxa sesihlangane le problem kumele senzeni sonke as a nation. Angithi siyakwazi ukuthi sibuswa ngabantu abanye esingabathandiwe, kodwa ke kuzasinceda yini ukuthi sincedise udubo ukuthi liye phambili kumbe sizame ukuthi senze ukuthi siphile. Okunye esikwenzayo hayi ayisikho okuqondileyo.
So ke utsho ukuthi ngabahlale phansi lohulumende bakhulumisana ngalokho.
Into ekhona eZimbabwe ukuthi khona khona uhulumende yena ngokwakhe angazi ukuthi uhulumende bani, ngoba izinto lezi zenzakala nje ngenxa yokuthi kulabantu abakade bethatha imali beyifaka ezitridini beyihamba iswelakala loba lanini loba lanini ungafika ebhenki uyiswele. Lokhu bekusenziwa ngabantu abaseZimbabwe, abanye bangikhona bengabantu abanezikhundla kuhulumende.